indaba kami Nomzana Mathuthu isesiyimsindaba phenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asejile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake i-report ye-impersonation kulabantu abafike bazenza amapholisa bedinga umdududu. Okusenza sithathe inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka isihlahla kasikhohlwa. Kuyena leyana imoli lo Tawanda Mtsheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo, bamshaya ngendlela esabekayo sazomdampa ebusuku. Abantu zanamhla amapholisa ukuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngata sikakwazi. Ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi, njengoba wonke umuntu eprotekta ngumthetho eZimbabwe, sizacela ukuthi amapholisa akutreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga.
Manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile?
Abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete, unyanete lo lipholisa le-law and order omlawayo ngiyamazi. So ngabe tsho njalo, well we-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike, then sokuyavuze kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinjengalesiyana esikatawanda, bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje, and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku. Surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyeneleyana imoni ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi ngona sibalande, njengoba bona bengathathi inyathelo. I thought ukuthi by Saturday Sunday they would have done.
Manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile, akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku?
Kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bona bakuyibo abakuze bamvikele, njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kati bakubamba njani okuyinto kwangkhona. Naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard, ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi mhlambe i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kati kuyini okwenzakalayo. Ngoba uTawanda sambona esetshayiwe sesabika ephethwe kanyamalala, nanamhla ama-investigations lawo kawacaca ukuthi kwenzakalani. Khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo, and uMathuthu is worried. Sibhalele amapholisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna, will make arrangements, sizwe ukuthi bayamfuna yini.